Ilizwe leMelika leChina angqikilana ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo, uMongameli Donald Trump esithi eleChina ligcila ilizwe lakhe. UTrump usanda kwethulela eleChina imithelo emitsha yempahla ethengiswa kweleMelika elesisindo esifika amabhiliyoni angamakhulu amahlanu, $500 billion. EleChina liphindisele ngokufakela eleMelika imithelo yempahla ethengiswa kulelo lizwe elungiswa kweleMelika elesisindo esifika amabhiliyoni angamatshumi ayisithupha, $60 billion. Amazwe la ajamelene ngodaba lolu osokwenze ukuthi umkambo wemali we-Dow Jones Index ukhukudeke okwethusayo. UTrump uthi uzaxoxisana ngodaba lolu lomongameli Xi Jinping wakweleChina ngoNhlangula. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lomnumzana Dan Moyo othi abalimi bakweleMelika bazathola nzima nxa befisa ukuthengisa impahla yabo kweleChina ngenxa yemithelo esikhuphukile.
Kufana lama-taxes owabhadala ma uimpota izinto ebhoda. UTrump ngiwaqalayo wafaka ama-tarifu esitiyo ngoba esithi amakhampani alapha e-America ayancindezelwa ngama-cheap prices awe-steel avela e-China. So yena wasesithi no, ngizofaka i-tax-ke ukuthi imali lethi steel sena libhadale i-tax. So ama-China athi ama kunjalo lathi siyafaka-ke i-tax ama-tarifu ethu against ama-products awenu ngapho abuya ngapha kithi. So ungathi into yakhona nje back and forth i-USCT, okay, siyangezelela ama-tarifu ngama-percentage athize, China layithi lathi siyangezelela. So until baze bahlale phansi bakhulumisane, I think angiboni kulunga.
Nxa sesikhangela sibili kulabalimi ongani kuzabalimaza lokho, njalo kukhanya ngazane-ke nxa kungakhuphulwa ama-taxi zona lawa, nxa sokhangela abantu kuyababamba njani khonapha kwelemelika?
Ya, kusho ukuthi abalimi akubabambi kuhle kakhulu ngoba iChina abalimi balapha abalima isoya, ama-soya beans, most of isoya yabo ithengiselwa eChina. So ngathi i-largest market yabo, i-export yakhona iya eChina. So because iChina sibafakela ama-taxes ona lawa i-retaliator from ama-tarifu ona lawa, sebethola ukuthi sekunzima ukuthi bakwanise uku-exporta ama-soya beans lawa ethe profit ma be-export eChina. So bayakhala kakhulu ngalokhu. Sike sabona igovernment-ke yaba-subsidiza enyangeni ezidlulileyo ukuthi ama-losses abo angabi makhulu kakhulu, kodwa still bayakhala ngoba bathi i-production isi-slowe down ngoba bakwanisa ukuthengisa manje ethe profit, and kuyabalimaza ngoba balezikwelete zokubhadalela ama-farm equipment landlani. So akubaphathi kahle.
Ye, siyabona njalo le Dow Jones la isiwile, kuzaphethwa njani udaba lolu wena ngumbono?
Ukuthi luphele udaba lolu ukuthi bahlale phansi bakhulumisane, uTrump lo Jinping weChina, babonisane ukuthi okay, kahle kahle yini esebenza best for bonke. UTrump ulezikhalazo zakhe azitshoyo ukuthi amaChina they're taking advantage of US market. AmaChina lawa athi hayi, lathi sibona ungathi la uthathe i-advantage of us. Njengoba ukuthi i-Dow Jones phela, i-Dow Jones i-indicator yama-business. So kuyakhombisa ukuthi ama-business akuthakazeleli lokhu okwenzakalayo ngoba kusho ukuthi ama-business asakwazi ukuthi aqhubekele phambili ngenjwayelo noma singathi ukuthi a-expande akhule. So kuyabonisa ukuthi i-Dow Jones iya-indicate ukuthi kushuthi abantu kusebenza bakuzoba lama-loss abazowathola, ngaswayo ubona ikhithi kangaka.
Umnumzana Dan Moyo yingcwedi kwezokuthengiselana, sixoxelaye ese-Washington DC khonapha eMelika.